isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-PDP lithi elihlolisisa udaba lokuphatha lokuziphatha kuka Councilor Arnold Batirayi owakhethwa ukuthi amele uward 24 obulawayo engaphansi komanyano MDC Alliance ngemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngesiNgisi.
Indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sithi bulawayo isigodlo senkosi uLobhengula. Kulendlela izinto okumele zivanjwe ngayo. Kakuqali ngopatirayi ukuthi abe ngukhansila olitshona ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo. Kodwa-ke abaze bakwenze khonokho akwenzileyo.
Ilunga ledale leCongress yeMelika uKaren Bass wayengomunye wabantu ababeseZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka. Uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa, aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023.
Sinike sayekele izanto kusitshontshela, njalo uCongress uMandla kumele abekwazi ukuthi asiqalisanga namuhla ukungena kukhetho, silokhu esiqala ngokuntshontshela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ulubhekise kwele China lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Xi Jinping emhlanganweni ocubungula ubudlelwano beChina lamazwe akuzwekazi le-Africa owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit. Umongameli Mnangagwa ukhatshiwe ngumkakhe unkosikazi Auxilia onxuswe ngumka Jinping usikhwicamfundo Peng Liyuan emhlanganweni wokucubungula indlela zokuvikela umkhuhlane wengculaza owe-AIDS. Abanye abakhaphe umongameli Mnangagwa ngabaphathi intambo bakahulumende, njalo omunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye osala ephethe intambo zombuso. Umhlangano lo ukhangelelwe ukucubungula indlela zokuthuthukisa ezemfundo, ezempilakahle, ezokuthengiselana kanye lezokulondolozwa kwezemvelo. Iningi eMelika eligoqela owayengumongameli umnumzana Barack Obama kanye lendodakazi kamuyi umnumzana John McCain, uMeghan McCain liqhubeke limncoma uMurphy owayekubandla lama-Republicans yena ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula umkhuhlane wemvukuzane yengqondo. UMcCain obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lanye i-81 ubesaziwa ngokuba lemicabango ezimeleyo kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Ukhangelelwe ukungcwatshwa kusasa emathuneni e-US Naval Academy e-Annapolis, asizweni amazwi kamnumzana Obama ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sikaMcCain e-Washington National Cathedral khonapha e-Washington DC.
President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. He made us better presidents, just as he made the Senate better, just as he made this country better. So for someone like John to ask you while he's still alive,
wakuyimi lowayengumongameli umnumzana George Bush esaba nenhlanhla yokuthi sincintisane lomufi uSenator John McCain kwezombusazwe. Wasenza saba ngabakhokheli abalotshonzi, wenza idale lephalamende labangcono, wenza lalelilizwe leMelika labangcono. ngalokhu ukuthi akucele esaphila ukuthi ukhulume emngcwabeni wakhe esetshonile. Inhlonipho enkulu. Wathi engicela ekuqaleni kwawonalo umnyaka ukuthi ngizokhuluma engatshona, ngafikelwa yikudana okukhulu, ngaphinda ngafikelwa yikumangala. Kodwa ngabona ukuthi yiso vele isimo sakhe esokwenza okungakhangelelwanga ngabaningi ezenzela okwakhe.
Also showed John's disdain for self-pity. He had been to hell and back.
Lapho ke lizwe umnumzana Barack Obama wayengumongameli weMelika ikhuluma enkonzweni yesikhumbuzo iMemorial Service kamufi uSenator John McCain weMelika eWashington National Cathedral khonapha eWashington DC. Ukusenjalo ibandla lePeople's Democratic Party elikumanyano weMDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kukaCouncillor Arnold Patirai owakhethwa ukuthi amele Ward 24 kobulawayo engaphansi komanyano weMDC Alliance ngemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngolimi lwesilungu. Lokhu kwenzakala izolo kugcotshwa amakhansila amatsha kobulawayo lapho okuqhamuke khona ingxabangxoza iningi ebelizofakaza ukugcotshwa kwamakhansila lithukuthele ngokwenziwe ngukhansila Patirai lacitshe lamtshaya. Ukhansila lo ubikwa ubeseliwe kulumbuthano njalo ebukeka ephandliwe. Yena utshele abantu ukuthi ulelungelo lokuthi afunge ngolimi lukanina. Sixoxele sikhulumelise ebandla le-PDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
Nxa ukhethe ukuthi ungene ku-public office, kutsho ukuthi amalungelo akho amaningi usuwasarenda ku-public ukhethe ukuthi uyimele. Yikho njengokhansela kuyaba kumele ukuthi ayenze intando yabantu abameleyo abantu bakobulawayo. Yikho ke bekungela sizathu sokuthi ke angafungi ngesilungu njengoba bonke ama-councillors bafunge ngesilungu. Kumele ukuthi bayafunge ngesilungu. Then nxa sekubuye okunye kokuthi bedakiwe, kokuthi kuthethisa abantu, kokuthi ubuye late. Lokho-ke njengebandla le-People's Democratic Party siyakukhangelisisa sithethi namsekeli kamongameli wethu-ke u-Honorable Gqagqaphulu-ke kube nguye-ke ozacubungula akhangele leyo ndaba. Azaphuma lakho ke uza kusa kuma alliance partners ethu ke umongameli we alliance ke umnumzana uChamisa bese kubonakala ke ukuthi kuthathwe manyathelo bani ngoba ke nxa umela abantu loba bangakuprovoker loba bangayenzani kakumelanga ulwe labo kakumelanga ubathethise kumele uzithulele nje kawuluzi lutho. Sizazama ukuthi ke sithathe amanyathelo kwaqondileyo njengebandla.
Nxa libhekane le ndaba ezinje kwande ukuthi kuthathwe nyathelo bani?
Angifuni ukupreempta ke bese ngisithi kuzathatha liphi inyathelo. Umuntu angakhuzwa, okwesibili umuntu angasuspendwa, okwesithathu umuntu angaxotshwa. Kodwa-ke kasifuni ukuthi sithathele-ke labo-ke abazacubungula leyo indaba amandla bese sithi thina u-Arnold Patirai uzayenziwa lokhu lalokhu. Hatshi, sizayekela-ke basebenze umsebenzi wabo bayewuthutsha-ke. Okuzaphuma-ke sizakwamukela kunjalo njengebandla-ke bese sitshela-ke partners ethu ukuthi kambe-ke sicubungulela oludaba saphuma lalokhu sesikumise ngendlela yenhle.
Usithi ngabe laye ufunge ngesilungu njengabanye, njalo siyezwa ukuthi kulokufuthelana e-council ngodaba lwamashona lamaNdebele. Kuyini okwenzakala lapho?
Okokuqala, silibandla-ke le-MDC Alliance sithi thina kasikhethi mhlobo womuntu, kasikhethi mbala womuntu, sithi wonke umuntu uyafanana. Yindlela esine ngayo, asilashona, asilaNdebele, asilakhalanga, asilaTonga, asilaVenda, asilaMsuthu, asilaMlungu, asilamntomnyama, bonke abantu bayafanana. Okwesibili bese sithi thina indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sikhangela-ke ubulawayo, ubulawayo ulosiko lwakhe ubulawayo. Xa sithi ubulawayo isigodlo senkosi uLobhengula. Kule ndlela izinto okumele zibanjwe ngayo, kakuqali ngoPatirai ukuthi abe ngukhansila olitshona-ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokhu esilabo. Kodwa-ke kabaze bakwenze khonokho akwenzileyo, babefunge-ke ngesilungu. Ibona ingani ngayo befunge ngesilungu akulanto ebizahlupha kudaba lwakhe. Silo kobulawayo kuma Chambers eqinisweni kabo khangelele ukuthi umuntu akhulume ngolimi lwakhona lapha kobulawayo ngolimi lwesikhosini kombakhulumi silungu xa ukuthi siNdebele siyamehlula. Ngibonani into nje ezondise abantu bakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo sikhulumelaye ekhona le kobulawayo. Ilunga ledale le-Congress yeMelika uKaren Bass owayengomunye wabantu ababeze eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. UBass owayekuqula labahlolisisa ukhetho bekunhlanganiso ye-National Democratic Institute le-International Republican Institute uthi ukhetho oludluleyo lwaqhutshwa ngendlela eqondileyo kodwa laseluphazanyiswa ikubulawa kwabantu abayisithupha eHarare libutho mhlaka 1 ngenyanga yena leyo. Uthi akukhanyi kahle okwenzakala kwele Zimbabwe ngoba kulabantu abaningi kakhulu abasola ukukhethwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa lokwethulwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court owathi uMnangagwa wanqoba ngemfanelo kukhetho lukamongameli. Ake sizwe uBass exoxa ngodaba lolu kanye lokungenziwa lilizwe leMelika elafakela abalandeli bebandla lezanu PF izijeziso zenotho lisola ukwephulwa kwelungelo likaZulu ngohulumende.
I mean, I think that's a very difficult thing. The courts have ruled that is the process, and so to not recognize him as president, I don't know what that means. He is the president. And so I am hoping that they will respond in a peaceful manner and that they will be the peaceful opposition. They did win seats in parliament. They are in parliament. They are a part of the government.
Ngibona engani kumele konke abakwenzayo bakwenze ngokuthula. Khangela ubone lokhu okwenzakala eMelika. Kangimthandi umongameli wakweleMelika. Saba lokhetho olwalungaqedakali lapha eMelika. Abantu abaningi babesithi umongameli kagethwanga ngemfanelo. Kodwa loba kunjalo nguye umongameli weMelika. Ngingatshona ilanga lonke ngisithi kangimthandi ukuthi abe ngumongameli wakweleMelika. Kodwa ngililunga ledala leCongress. Elisebenza liyingxenye kahulumende njalo yena ungumongameli. Ngilethemba lokuthi siza kuguqula konke lokhu ngomnyaka ka-2020 kumbe kungakafiki umnyaka lowo.
So my advice would be for him to continue to participate as a member of parliament, to expand and organize his base, and to run for the presidency again in the next election.
Engimcebisa khona uChamisa ukuthi kumele aqhubekele phambili esebenza lalabo abakudalele eParliamente aqhubekele phambili eqoqa abantu bakhe ukuthi balungiselele ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Well, whether or not we remove sanctions and whether or not we move forward in our relations, it's going to be how the government responds. So I do want Chamisa to be the loyal opposition, but I don't want to see the government commit human rights abuses. And I don't want to see them arrest, incarcerate, and attack the opposition.
Ukuthi siyazesula kumbe hathi izijezo zenoto, kuya ngokuthi uhulumende uza kwenzani. Engifisa ukubona ukuthi uChamisa aphikise ngendlela eyiyo. Engingafisi ukubona ukuthi uhulumende ephule ilungelo likaZulu. Angifisi ukubona uhulumende ebopha abantu mahlayana nje njalo esephula ilungelo likaZulu. Amacelo wonke kumele enze ukuthi kube lokuthula elizweni leZimbabwe. Nxa kulokuthula elizweni, uhulumende weMelika usezabona ukuthi udlelana njani lohulumende weZimbabwe.
UKaren Bass lilunga ledale leCongress yakweleMelika ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseCalifornia. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lonkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
UCongresswoman Bass lo ulelungelo lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabe ebona ukuthi i-right. Thina njengebandla le-MDC alaye sikhokhelwa ngubaba uChamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi ini umhlaba wonke jikelele wasale ubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment yaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekele iJandoki sitshontshela njalo uCongress uma nibasumele abakwazi ukuthi asixhasanga namhla ungena kukhetho silokhu esikhala ngokuntshontshelwa. Lo mnyaka ube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezana indlela abantshontsha ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo likhohlwe ngalokhu ngoba yikho bakwenzayo labo lapha kule Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Uthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye umongameli Trump kazange arige ama-elections kwaba nokukhonona okuthize esengenile kwacukacuka inombolo kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombiswa ukuthi uTrump umile. Kanti manje thina akasitsheli iCongress uMan Busi lo ukuthi okokuqala iveki yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani, yaphinde kwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani, yaphinde kwesithathu. Kambi kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho lutshontshe?
Lizabe lilokhu liphikisa kufike kanganani ukuthi lokho esithi uMnangagwa kawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olenziwa yiZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibuzo ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontshe umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina zizalwane zaseZimbabwe sisidla imbuya ngoluthi.
Lo nkosazana Thabita Khumalo obambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwaMthwakazi ehlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga kakhulu wakithi Mphephethwa. Uyaphila kodwa?
Hayi, nasiyaphila.
Hayi, lami ngiyaphila.
Ye, ungasitshela ukuthi ngawaphamazwi olawo?
Bengifisa ukuthi ngabe abantu bakithi sonke siyakubona lokho okungakwenzakala kwelakithi njengoba nizwe liyazamazama. Abantu njalo bakhunjiswe ukuthi impilo yanamhlanje ayinhle, kodwa bengifisa ukuthi sibe khona isikhathi, siphane isikhathi sokuthi sihlangane sikhulumisane sonke sijikelele abantu bamathebelelende.
Kukhulunyiswana ngendaba ezinjani ba?
Sikhulumisana ngendaba yezwe lakithi ukuthi limi njani, liyaphi, kwenzekani, yilowo mongo esifuna ukuthi siwazi kuhle njengoba lathi babona ukuthi laba bantu bota bakhuluma ngeHarare leZimbabwe. Thina izwe lakithi akukhulunywa ngalo, abantu bakithi akukhulunywa ngabo. Labantu nje bakamthokazi kodwa sikaze size nje umuntu owakhola ngale eHarare ekhuluma ngokuthi kulabantu abangikuthiwa ngabakwamthokazi, kakulaloba umuntu oyewana okhuluma ngalo. Manje siyafisa ukuthi abantu bakithi babuye sihlangane labadala bonke abaphelele sihlaziyelwe la.
Ye, kodwa ungasitshela ukuthi kungakuhamba njani khona komthokazi lapho siyabona ibandla leZANU PF linqobile kakhulu, ikakhulu esigabeni seMathebeleland South. Kungakuhamba njani?
asingazi isidalule kangako lokho ngoba phela kuqondana labo bona abe abamashonalezano kuna abamashonaleni iba bakwazi kodwa thina ngokwazi kwethu ngembali esinayo siyazi ukuthi ayikho into ebihamba kahle ngokunqoba kwabo ukhona abakusebenzisayo khona ungayikhona ukuloya but kuyikuhlakanipha kwengqondo zabo ukuthi bahlale besembusweni njengoba namanje siyezwa kahle ukuthi baba asafuni muntu ongaphansi kuka 55 ongaba ngupresident kanti abantu akumgomo wabo lo asomthetho wabo lo abantu bekufanele ukuthi makutshintsha lowo mthetho kunikwa abantu basebetshintsha ukuthi kufuneka ukuthi upresident aqale ukukhankasela esele isikhathi esingaka manje ke bakhona abantu njengakithi komthwakazi abantu abafuna umuntu omncane babakwazi ukuthi uzabasebenzeka abangavalele abasebevalelwa yilo mthetho asebewufakile kodwa ke kithi emathebeleni abantu babulawa indlala balambile akulamsebenzi selokhu kwagcina nje kuliwe babulawa ngegugurawundi akaze kube lo muntu walo obuya azokhuluma ngakho yilokho konke ukuthi ngisikhulume ngakho mntana Nkosi ukuthi hayi bakwethu siyacabanga ukuthi kufanele sivikile manje ngoba siyakubona lukhulu luzayo
manje ubona ungani kungahlanganwa ngapi njalo nini
cha uDisemba nje uyeza kukhona abagqugquzelayo njengamanje ngiyezwa kancane babuyele bangifonele lapho ukuthi ngoDisemba abantu njengoba besemakhaya hlangane khona emakhaya hlangane kobulawayo baza wakhipha lama dates sizawakhipha lama dates sikwazi ukuthi sihlangana nini sikwazi ukuxoxa ngale ndaba
kahle kahle ngubani oqoqa lombuthano njalo ukhona yini ozabe ewukhokhela
mina ngomunye wabengizabe ngikhona bakhona abafowethu nje bakhona lapha labadala nje abayiba baqondana lebulawayo abadala nje abasizalayo bakhona bambalwa sizakuthi sikhulume labo babe khona labo ngaleyo ndlela labo bonaba abanye abakhokhela abalamanye amaqembu abekhona siyabacela ukuthi babe khona ngoba bayipart of imathebelele nje abakamthwakazi so sidinga wonke umuntu nje ongamthwakazi olengqondo singahlanganisa ingqondo ibenye sikwazi ukuthi sikhuluma ngayo
ngamafitshane uthi nxa umhlangano lo uzenziwa abantu bakhetheni bayenzeni bakhulumeni ungasitshela nje indikimba yomhlangano lo
yeah, indikimba ukuthi yikho lokho ukuthi sihlale sazi ukuthi impilo yethu yakhelwe ngathi sizayithola njani imisebenzi sizakwenza kanjani ukuthi size siphile kahle ngaphandle kokuthi siphathwe kabuhlungu isandla leso besivele sisiphethe ekuqaleni okungathi yiso esibuyayo manje but inkulumo esifukhuluma ngayo ukuthi ilizwe lakithi singalakhela kanjani singakhana kanjani ukuze sikwazi ukuphila ngoba manje siyakubona ukuthi bonke laba abasikhokhela basifake ehlathini esifake ehlathini nje siyakubona ukuthi kusazochitheka igazi eliningi ngendlela okwenzeka ngakho kusho ukuthi akula muntu ozasukuma akhulume umuntu lomunye uzabuye abulawe loba athini ileyo nto esayifundayo esiyibona yinto abasibonise yona ngelanga bevota beqeda ukuvota ukuthi kwasho abantu abawu-6 or more than 6 loba singakwazi kodwa akekho umuntu otshoyo ukuthi abantu babulawelani ngamasosha kudingakala ukuthi amasosha athini bathi bona iqale likhona ukuthi kusazodingwa abantu abazayilandelela leyo nda
bezwakala isikhathi sesingasavumi sibongile kakhulu mnumzane
ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu
Loge ngumnumzana Angbet Zwelibanzi Gumede induna yakwaMthwakazi ehlala eSouth Africa
Sibonge uChris Gandhi weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
yanamukela kwesiphathelane labesifazane namhla sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga umkhokheli webandla le People's Democratic Party njalo eyisiphatha amandla somanyano weZimbabwe Rainbow Coalition okhokhelwa nkosikazi Joyce Mjuru siyakwamukela kuhle
alright my dear
siyabona ukuthi usegcotshiwe umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uthi uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe Ngesikhathi sibona abesifazana, abantwana, lenengi lezizalwane zeZimbabwe zisehluleka ukuziphilisa ngomomo okhona. Ubona kulobubelo yini phambili?
Lapha mina angisoze ngibe ngisithi ngingaba lethemba lokuthi baza kwenza lokhu lalokuyana ngoba ngingakwazi. Njengomuntu owaye le program yakhe laye esasigijima ngayo, sesimelele ukubona, anje vele nxa abantu seliqedile i-contest. Ongenileyo sabe sesikhangelele ukuthi alungise ilizwe njengobana wathembisa ungakhangela intengo ye ezinto emasipolo isikhweli lokumangalisayo. Imali le ethengiswa emsikeni omnyama abathi exchange lo alapha esitaradeni sokukhweli lokumangalisayo. So okwamanje vele bakhangelane nentaba enkulu ukuthi bayigqaba. Akuseyikho lokuyana siqalisa ukukhankasa. Sisakhuluma ngokuthi sizathi sizathi. Kodwa kathesi sokukhangelane sesibhekane le nkinga emangalisayo. Things are hard now. Intengo yezinto isiphelile.
Abantu baphila njani ngomomo olukhoni kangaka?
Engikubonayo ukuthi sibili kunzima ukuphila lokuphilisa imuli kunzima kakhulu ngoba akukavuleki lapho kusebenza khona abantu. Mina njengami ngingakhuluma ngikhangelane lalapha engihlala khona eGweru abathengisayo emgwaqweni kathesi kusukusela mhlana weMonday last week bakhithiwe emgwaqweni bagijinyiswa. Angazi ukuthi khona kathesi kunjenje imuli zabo ziphila kanjani. So mbona ukuthi khona impilo inzima kakhulu. Angeza impilo zabantu zinzima kakhulu and sokuhamba kusiba more and more ukuba nzima. Kathesi sesikhangelane ngokuvula kwezikolo. God knows ukuthi abazali baza kuphatha njani. And izinto zakhona ama-uniform, izicathulo, konke okufunakala esikolo kuyabe kudura. Ukudla kwakhona lakho sokuyinkinga. So mina umbono wami ngokuthi hayi sokufuna sibili amadoda la makhosikazi azimiseleyo ukuthi bazasebenza gatyalala nsuku zonke kungela kuphumula kungela futhi ukungana ukuchitha. Kumele basebenze openly in a transparent manner bebone ukuthi bangalungisa njani. Sikhangelele
ngokubona kwakho ubudlelwano leZimbabwe lilawo lamanye amazwe singathi bengabuya yini ukuzosungula amabhizinisi laba ama-foreign investors uhulumende azama ukubahuga yini ngoba siyabona ukuthi lokhu lakho ungathatha isikhathi ukuze kukhanye umthelela.
Ama-foreign investors ukuthi unfortunately mina ngumuntu ovelela kubandla le-labor and thina umqhuba wethu vele ukukhuliswa kwethu in the labor movement asithembi kangako i-foreign direct investment. Sithemba i-political environment ezakwenza ukuthi noma ama-investors wona alapha eZimbabwe asebenze kule thuba lokuthi kube lani lokuthi ibhizinisi iyahamba kula bantu laba baba le misebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, njalo eyisiphathamandla somanyano weZimbabwe People's Rainbow Coalition, okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngakwesukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-PDP elikumanyano MDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kukaCouncillor Arnold Patirai owakhethwa ukuthi amele ward 24 kobulawayo ngokungemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngesiNgisi. Ilunga ledale e-Congress ye-America uKaren Bass uthi umnumzana Nelson Chamisa akemukele ukunqotshwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.